Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kweze kuseni mtuagazi ngolwesi sana msala 24 kumpalagazi 2021 igama ngwentunga milinko mo ezihamba pambili kupupe abantu abangamachumi pose amathathu nge COVID-19 eZimbabwe izolo.
Isebenzi eqinisweni akulanto ebambeka esikhathi esiphumelayo.
Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi abanengi bazadlala ikhisimusi besidla ingqoqo zomlomo kusasa ngenxa yokudula kwezinto lokudilika komnotho.
Asisela ama-province ngoba imali iphelela emoyeni bona la ama-2%.
Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni labo bathi bazadlala ikhisimusi besebunzimeni obukhulu ngoba kungasela nzuzo abayitholayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kupupe abantu abangamachumi pose amathathu 27 nge COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abazinkulungwane phose ezimbili 1940 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle lubika njalo ukuthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi 10,370 kuthi abahlatshwe esibili baphose babe linani elifanayo 10,148. Abaphethwe ngumkhuhlane lo sikhuluma nje sebephezu kwezinkulungwane ezingamachumi amane lanhlano 45,180. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi abantu abanengi bazadlala ikhisimusi besidla ingqoqo zomlomo kusasa ngoba behlulekile ukuthenga ezifela emlonyeni ngenxa yokudilika komnotho lokudula kwezinto. Ithi njalo kwenze umumo wabamuvi ngamandla ngomkhuhlane we-coronavirus wona obangele ukuthi izisebenzi ezinengi zilahlekelwe imisebenzi ngoba amankampani evaliwe. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso emhlubulweni ongentshonalanga kwelizwe umnumzana Ambrose Sivindi.
Izisebenzi bezishidula zisebenza nzima okomnyaka wonke kodwa eqinisweni ukuthi izisebenzi konke bezikwenza zifaka amandlazo zisebenzisa ingqondo zisebenza lobungcithi babo kungatshe ezitshiyene emsebenzini. Kuyafana nje singathi thina kube isithukuthuku senja isiphelela eboyeni ngesizathu sokuthi izisebenzi eqinisweni akulanto ebambeka esingathi ziphumelayo. Ngokunjalo ke kulokukhonona kulokukhathazeka kulokuhlukumezeka kwezisebenzi lemuli zabo ngesizathu sokuthi umnyaka usuphelile ukuthi ungakhangele mvuthu usebenzele nakukhanye lutho. Kodwa esingakutsho ukuthi lanxa kunjalo kwezisebenzi ngabona akube kube isifundo esihle kulomnyaka ukuthi asibambanene sidonse ndawonye kuthi nxa ubukhokheli bungakhulumisana lathi sivumelane ukuthi hatshi bantu bakithi asenzele lokubana sizame ukulungisa lolu hlupho sihambe ndawonye singadonselani. Kungabi lalokho ukuthi umuntu udonse siyale umdongo ngoba ungeza njalo isitha kulabo esikholisa khona. Isitha ngisho abasichathileyo abachathi bethu lo hulumende futhi phakathi uyakholisa nxa ebona izisebenzi zingathi ziyadonselana ngoba isenza njalo yena uyaqhubeka ezidivayida ngamandla bekholisa khona phana. So kuzisebenzi kuthi asibambanene.
Ungawuchaza uthi ubungumnyaka onjani lo kuzisebenzi?
ube umnyaka obuhlungu kakhulu. Uthi boyiswa lukhulu njengoba sinanzele ubana lempahla yezitolo azithengeki, izisebenzi bezihola imali ekhatshana engaphansi kwalokho esithina imali edingwa imuli ukuthi pho ngubelese ukuthi nje amakhala bengaphezulu kwamanzi esithina iphova data line. Izisebenzi ezinembe zingafiki leyo mali. Kusitsho ukuthi ngenxa ngasafikanga uDonsa Nzima. Intengo zezimpahla ezitolo lama services bekuqansa phosa inyanga ngenyanga. Isizathu sakhona sisizathu sokuthi uhulumende nguye umthakathi kule into ngoba utheni ilizwe leli aliphile lile mali eziningi esithi nayi multi-currency. Kule bond yeZimbabwe kuyasebenza around eSouth Africa kule US dollar esilayi amadola eAmerica la asebenzayo. So uzananzela ukuthi ngavele sokunjalo kuba lenye imali eyiyo efuqa ukuthi sihambe kuhle. Enungananzela ukuthi ngokunjalo abantu bonke abezitolo bananzela sokunjalo bahle bathi bamba mlimo. Abakwenzileyo ukuthi kathi sivele sibona nxa befaka ama-price abo besebenzisa i-US dollar. Ngawuthenga ngebhondi sebe-rate. Futhi bengarethi ngale i-rate esemthethweni besebenza yonkambo omnyama esiyi-black market. Ngokunjalo kuhle kwenza izisebenzi zele zaDonsa Nzima. Ihole ezilholayo liyabe lingasela amandla, lingasela ncedo. So ke yilo uhlupho izisebenzi ezihlane lalo. Ngokunjalo ukuthi umnyaka lo vele kusebenzi bekunzima. Njalo kwaba le ndaba ye-COVID-19 ifanele sikunanzele khona ukuthi izisebenzi eziningi zilahlekelwe umsebenzi ze-COVID-19 ngenxa yokuthi kuzananzela ukuthi amakhampani abesechuma abantu ukuthi bangabi baningi.
Ukuze umnyaka ozayo ube ngumnyaka omuhle olempumelelo kuzisebenzi, kuyini elifisa kwenziwe?
Impendulo iyodwa. NjengeZimbabwe Congress of Trade sesikhulume ngani angazi iminyaka amingazi sikhulume into efana nayo. Ukuthi uhulumende lokho kwemali ezinengi ezisebenza amabhondi ama-US dollar amaranda kume okuthiwa i-multi-currency sithi nohulumende kathesi kaswali i-pride yakhe ahle asebenzisa inothi eyodwa abantu nje basebenzisa i-US dollar. Ngawuthi i-US dollar isebenzi kumbe kube irand engenayo kube yodwa imali esebenzayo. Kungaba njalo kuzenza ukuthi isisebenzi sihole ngaleyo mali laso siyethenga singasahliwe i-rating ngoba kathesi sikhuluma kanje kathesi izisebenzi zithole kanzima. Abantu abaningi abanazindlu ngoba izindlu azithengeki ngenxa yokuthi vele abantu isisebenzi sihole imali encane. So nathi bahlala abanikazi bezindlu lokho esithi ngabantu abamaloja. Ngaso kunjalo khona abana futhi abantu abana babhadala imali ngase bebhadala amarendi babhadala ngemali yemzini. Ubhadala ngamarandi kumbe ubhadala nge-US dollar kodwa noholy bond. Khona kuhle kusho ukuthi ushintshe imali yanihliphele singakhulumi ngokudla, singakhulumi ngabantwana abayizikolo, konke lokho singakhulumi ngakho. Singakhulumi ngokuthenga imithi abanxa begula asikakhulumi ngakho konke lokho. So ke kuyatshengisa ukuthi impendulo la yikuthi uhulumende asisebenzise i-US dollar abantu bahola yona yimpendulo. Enye futhi impendulo ilathi izisebenza ke sibambanene. Ke seke luka sivalwa amehlo sithengisa into ezingasebenziyo. Ake sizimelene silamalunga lacacileyo abhaliweyo ku-Labour Act. Abhaliweyo kumsekelo sombuso i-Constitution u-Section 65. Acacile ukuthi nxa uyisebenza ungaphathekanga kuhle kufanele wenzeni. Kodwa izisebenzi ngasixoxisana lazo ezinye zidonsa zisiyala ezinye zidonsa zisiyala. Ake sele nje izisebenzi ukusetshenziswa. Sibambaneni uhlupho lwethu sidlulise njengesisebenzi ngoba akukho umuntu ozavela komunye umhlaba izosilungisa.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Kusenjalo abathengisa ezitaladeni bathi kabasatholi inzuzo ngenxa yokusilela kwemali elizweni lokubhidlika komnotho. Ngokunjalo bathi kabasoze benelise ukujabulisa imindeni yabo ngokuyithengela zonke indingeko zekhisimusi ezifana lokudla lempahla. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uNkosazana Debra Mukasa.
Sizananzelela ukuthi ibhondi lethu lona leli silisebenzisayo kukanti utshwane ukuthi silithole. Kathesi bayintroduce i-$50. I-$50 vele kumbeni ngathi mina ngokwami selufu mina njenge-informal trader ngibone ngathi kumbeni esandleni sami sengiyibambe kabili kumbeni kathathu. So kutshenisa ukuthi eZimbabwe kasilamali. I-currency yethu eZimbabwe kayibonakali, izibonakala emkambweni yensitha. So sengazi ukuthi bona vele bayithatha ngayo bona bemkambo yensitha bona labo esibathi ngabosibhateleni. Emabhanga kakulamali, kuba nzima ukuthi phandle lapha sithengise siyithole leyo mali. Noma singakhuluma ngale yaphandle imali i-US dollar, irandi, ipu likhula likhona kodwa linzima ukuthi silithole njalo le exchange rate yangkhona isuka ikhathaze thine sithengisayo uyofanele ukuthi into ongayithengisa namhlanje ngemali ekhona ukuthi usuke futhi ususiyahuda iyabe ingasahuda njalo sibe sasinanzelela ukuthi silama civic servant abahola imali isemabhanga uyabuya ethi imali yami ku echo cash imali yami ku swipe so nxa iku echo cash nxa sengithatha mini echo cash iliyana kuyangizimela kakhulu ukuthi ngihambe ngiyitshintsha njalo uhulumende utshintsha ekunike i 50 US dollars ungatshintsha ungathatha iswipe kumbene le echo cash so kayitholakali imali lokhu ibhoda isekileta ebantwini abalutshwana kakhulu abayibo vele sibakhangeleleyo ukuthi yibo abaphethe umkhono wethu yibo abaphethe inotho yethu asisela ama-profits ngoba imali iphelela emoyeni bona la ama 2% ungaswayipha utholoke uhajele imali eningi lokuthi sesehluleka lokuyicalculate ukuthi umthuli uthethe malini emalini yakho
ezendlini lapho-ke imali eliyitholayo iyenelisa yini ukuthi iphathise sikhangele ukuthi kufuneka ukudla ngalesi sikhathi sekhisimusi isikhalo ukuthi kulezikolo kuyini elikwenzayo
abanye thina njengathi esizisebenzayo sesinenkalakatha ezikoreti ezikolweni ngoba kasikwanisi ukuthi siyenelise ukuthi simithe esabe sifuna ukukwenza ngapha even lokutshintsha sisethumela emazweni ukuthi silama-runners abasihotela impahla labo basi-charge inkalakatha zezimali okuthi sigcina vele sesidinda ndawonye ukuthi nje yinto esijayele ngayo ukuthi sithengise kodwa sithengisa vele singabona ukuthi senzani asiphumeleli siyacela uhulumende ukuthi ngawe yavula sibile imkambo eminingi eyikhiphe imali e-reserve bank ingene ebantwini kala besilama $2 esanyamalala ama $5 esanyamalala siselawo sokuqalisa $10 ukuthi leyo mali enyamalala isiyanga sokutshenza ukuthi vele le mkamboni yethu i-$5 kusho ukuthi akusela into ye-5 bond akusela into ye-even ye-2 bond kusho ukuthi into njengoko ukuthi sesiqalisa even the frozen isiqalisa ku-10 pound which is i-economy yethu vele hayi isewe kakhulu ukuthi iyasi-affecta njengama-informal sector.
UNkosazana Debra Mukasa ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Intatheli zindaba elodumo eyake yasebenzela amaphephandaba abalisa ele Financial Gazette kanye lele Zimbabwe Independent ingumhleli uAiden Weatherall Kaseko. Ukutshona kwakhe kudanise abanengi abasebenza laye. Akukazakali ukuthi uzabekwa nini lokuthi ngaphi. Sixoxele umqoqo wenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube ongomunye wabasebenza lo mufi.
Sikusizi kakhulu ngoba undoda lo ngisebenze laye emaphepheni amabili iFinancial Gazette leZimbabwe Independent ube ngumqeqeshi omkhulu ngoba bekwazi ukuthi akulungisise isilungu njengomuntu obevela eyunivesithi oZimbabwe lapha ade ngulekthara uhistory ubekwazi akwenzayo. Mina njengo-national coordinator weZimbabwe National Editors Forum yibo abaqalisa iZimbabwe National Editors Forum ukuthi ama-editors abakhulu bephephandaba abakhulu bentatheli zindaba abakhulu bemsakazo ukuthi bahlangane bezomhlangano wabo ukuthi bakhuluma izinto zabo ezicakathile ikakhulu ukuthi khona intatheli zindaba ziyele ukukhululeka ukwenza umsebenzi wabo obathi ngesilungu i-freedom of expression freedom of assembly yibo la amadoda aqhubeka ngomsebenzi wabo kungayisibo lapho engikhona bengingasoze ngibe khona ngoba i-editors forum ikhalise yibo la amadoda. Mina ngithe sengifika nje ngisongasalithokisisi but azohlangana laye ngambuza eden interact ukuthi what is to be done kodwa hhayi ndoda asizameni gcina nini umhlangano wethu lo siyazama ukuthi siwugcine siqhubeke nayo phambili sibuhlungu ukuthi sesishile kodwa ugijimile indima yakhe.
Ungathi wadlala indima ebanzi okunganani kundaba zokuthapha izindaba lokuloba lokuthi ililahlekelwe okunganani njengentatheli izindaba?
Indima yakhe uyihambile. Ungamtshela ukuthi khona khona intatheli izindaba iziqakathekile kwathi ezibadlula ezandleni zakhe. Abantu abanjengani, abantu abanjengadumisane Muleka, ofisheni kayiya, obhala phasitudlani, avile uTrevor Noah, bangeke ngikhuluma ngabo badlule ezandleni zakhe. Undoda lo uJoram Yat onebanje Matanyiri ngoba undoda lo ngofundise abantu abaningi ukuthi bengene ijournalism besuka e-University of Zimbabwe bekuya e-Zimbabwe Independent Financial Gazette abantu banjengakhe. So hayi silahlekile nethemba lokuthi khona khona laba abaseleyo abafundisileyo abanjengobomleya abayenitengi bakhulumi bacambe ababizo ukuthi waqhubeka umsebenzi awenzile laye nguye omuntu obekhona ukuthi afundise intatha ezindaba ezibuyayo ukuthi eZimbabwe kuyafunakala into ezithiwa white sweeping media reforms. Yibo abantu abaqasa ukukhuluma ngezinto ze-self-regulation eziyetwelezele i-Voluntary Media Council of Zimbabwe. Yibo abantu abaqasa ukukhuluma ne-community radio ngokubonakathi sokukhuluma ukuthi wasesifika abanye abantu ama-lessons e-communities.
Umnumzana Njabulo Ncube ngumqoqi wenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi abantu abanengi bazahlela ikhisimusi ebunzimeni obukhulu obubangelwa yikudula kwezinto lokutshabalala komnotho. Ikroniko ithi kusukela ngolwesibili sokubotshwe abantu abedlula ikhulu abafunyanwe besidla amabele emashabhini lakwezinye iindawo zokunathela sokwedlule isikhathi esabekwa phansi kweziqondiso ze-COVID-19 i-curfew. IZBC yona ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lomongameli weleBotswana uMnumzana Mokgweetsi Masisi eVictoria Falls izolo bexoxisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Hi, salibonani ku Studio 7. Ngithanda ukubonga ukusipha izindaba ezinhle nezimbe ezenzakala eZimbabwe. Siyabonga kakhulu kuzwa konke okuhle lokubo okwenzakalayo. Bese sithi kulabo abantu bona bayakhala ukuthi incwadi zabo kazibalwa. Hayi, sibaningi abantu abathumeza izincwadi lapha lama audio akhulunywayo. Angeke kukhulunywe konke in 30 minutes esiyiphiwa iStudio 7. I 30 minutes yangikhona la ingapheli incwadi lezo lokho ezisabalwa, ziningi kakhulu. Izabalo yakho lawo nothena kayivala incwadi izabalwa sibili. Ngelinye ilanga izabalwa. Siyabonga kakhulu ngegama lenkosi uJesu, amen.
Zanibonani bantu bakithi njani ngezindawo.
Kula muntu ongayiboni into eyenzakala emathebeleni. Endaweni yakithi abantu bayaziyakhela kwasani. Abantu bayazenzela badonate izimali beziyakhele izikolo, bayakha amakliniki, bayakha imigodi. Everything abantu bayazenzela. Izikolo lezi ezakade zathiwa until ma selokhu manje imiduli iwela abantu abethu azirenovethwa. Kutshontsha imali nje kuphela ukuthi imali yakhona isiwa kuphi, bayenzani ngayo, kula muntu uyazi. Abantu bakithi abakhe bezama ukuphuma belime, bekhe beyekele ukukhontrolwa yisisu. Njengale nto eyenzakalayo le kuthiwa baze belokhu berojwa umumbu obolileyo kuthiwa hey, izanu PF ikholisa abantu. Abantu abakhe belime amabele, belime bedle amandla abo, nothi kulokho bephiwa into abangazaziyo ukuthi zibuya kuphi. Ilizwe liyaphela kula muntu ongaboli emathebeleni, yonke indawo kubolile kula nto right lapha. Sibisa mgwaqo lapho abahamba khona abantu. Even usuka ePlumtree usiya kobulawayo, even usuka kobulawayo usiya ePlumtree, kuyefana umgwaqo wenu amagodi godi wodwa baye abantu bakithi bengakuvoni ngoba ugibela ibhasi kuya kufanele ukuthi vele uhamba lapho kulinywe khona endle ukuthi ngamagodi yonke indawo even lezi zinto abazenzela zona waye bengazibuza ukuthi kathi i-government yona ikuphi waye bengazibuzi lowo mbuzo hlala ukuthi bebedonata beze everything abantu bakithi abake bezama ukulima mpela kakhulu beke betshintsha abantu bakithi bebona isimo ukuthi siyisimo sinjani abanye ngabarojo ngamabhayisikili ukucaa ukuthi ungadla ibhayisikili impilo yakho yonke 5 years ungadla ibhayisikili
salibonani salibonani mthokazi omuhle hayi siyabonga imvula siyabonga ugcinwa linjani kodwa kumagumbi amane omhlaka singalilibali emalaba kohole empoweni ibhode pupu iphume pupu laphana kula badala abazi kakhulu badala badala laphana madlula mbijana esikolo zichebecheke ipupu liyana kodwa kuwochebecheke laphana singene siyephuma ewani ke singene eBotswana yebakhona umlayo eBotswana sibone igoli idoza hayi siyabonga khona bedala kwengikhona amadoda njengabo Thandazane oChuma nangana lapha malimam malume vuka uthanda umsakazo nokwazi ukuthi ngikubulise namhlanje ngikhona bedaluka ngiyabonga ukuhlanganela nani oveni ngwenya edaluka
sanibonani sanibonani ekuseni enibingelelayo ngifiselani le komadlambuzi izothi qaphuqaphu ezindabeni elisilethela zona ukuze nani nikwazi ukuthi nibe nomdlandla ukuthi siyamamela istudio zeveni ngoba sisuka sikhuluma sihlaziya ngaloko lesibe likhulume ngakho engithanda ukudlulisa nanku ukuthi ngimamele u-Ezra laphana ekhuluma nogogo nomlandeli we-ZANU PF ugogo ukhala ukuthi encitshwa ukudla kulusizi kakhulu and kuyisiqalekiso ezweni lasezimbabwe ukuthi yethola kusiba nabantu abadala abancitshwa ukudla ethina esazi ukuthi wakudla kuncitshwana kodwa yethola iqembu line-system yokuncitsha abantu ukudla singabali nje yena umuntu omdala eyi-one sibala nje abantu bonke ijikelele umuntu oyiphethe indlala ongatholi ilutho just into ngoba kalandeli iqembu lakho sencitshwa ukudla ukuthi ubheka ukuthi ukudla lokhu kuprintwe kwabhalwa ZANU PF product kumbenjani sathola kubhalwe o-United Nations kobo-USA kungamadona asuka ngaphandle elizwe liyathola isibusiso kanjani ungabheka uma kuthiwa kona kucela izulu kokuthinyela abantu abadala kube yibona abahamba baye ekhona laphana bayekhuluma nezinyanya kumbe nonkulunkulu ukuthi kufela izulu ngoba izulu labo lingasani but namhlanje silabo abantu abadala sibancitsha ukudla sithi izibusiso sizithola njani ilizwe liyathola kanjani
ngiwingenele kustudio 7 kubasakazi labalaleli bakastudio 7 okhulumayo ngozinja ziyamkhonkotha ngithanda ukuphikisana lo mbono kaVumani Ndlovu lo awukhulumayo othi abantu ababuya ngaphandle kufanele babheke ukuthi badlulile be-checkwa be-test ukuthi bale-quarantine noma lutho kufanele ukutshele labo sebhuku labo bani bani ukuthi babheke labo bantu uVumani Ndlovu lo ucabanga ukuthi uyini yena eZimbabwe okhuluma lolo daba olufana njengalona lesiqedi ukuthi akhulume le-government yakhe ye-ZANU PF ukuthi kufanele iyandise abazempilo le nto oyikhulumayo kuyiwumbudane nje okukhulumayo kuphambene
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Reuters ithi kulabasolwa abalitshumi lanhlanu kwele Uganda abetheswe amacala okuphatheka kuzehlakalo zobudlova iterrorism kulandela ukudubuka kwamabhomba abulale abantu abayisithupha kunyanga ezimbili ezedluleyo. I-Associated Press ithi omhlophe owayelipolisa kwele Melika unkosazana Kim Potter ufunyanwe ngomthethwandaba izolo elecala lokubulala owesilisa onsuntu umnumzana Dante Wright. Zingene kudaba lweMelika. Owayengumongameli umnumzana Donald Trump usecele inkantolo yeSupreme Court ukuthi ivimbe ukuvezwa kwamaphepha alemininingwana ephathelane lokuhlaselwa kwephalamende yeMelika ngabasekeli bakhe mhlaka 6 ngozibandlela. UTrump ufikise isicelo lesi kulumthethwandaba izolo ephikisa isinqumo senkantolo ephansi i-Appeals Court esokuthi uhulumende kumele afumbulule lawa maphepha awaphe ikomiti yedale lephalamende ephenya loludlakela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele incwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi athathe isinqumo sona leso. Umnumzana uTrump ungumuntu nje othanda ukuchitha kakhulu ecourt ukuyamela amalungelo akhe kumbe ukuvimbela amalungelo abanye. Kuyindlela asebenza ngayo kusuka nini nini vele kujwayelekile ukuthi enze kanjalo. Kodwa ke njalo kuveza kahle kamhlophe ukuthi kakhululekanga ukuthi lokho kwakusenzakala kwazakale kuZulu. Ngakho ke abanengi bangabe vele kade bekukhangelele nxa unanzelela indlela vele aphile ngayo kusuka nini nini ukuthi akakhathali ukuthi ahambe aye emthethwandaba noma yini engama phambi kwakhe emvimbelayo uyachitha emthethwandaba ukuthi ayilungisa lokho amela amalungelo akhe kumbe avimbele amalungelo abanye njalo njengalokhu sibona kusenzeka.
I-Supreme Court ubona iluphatha njani lolu daba?
Kuzaba nzima ukuthi Supreme Court ivimbele amandla eCongress ewaphiwe iConstitution ukuba ibe nalokho ngesingiswa kuthiwa yi-oversight powers over i-executive yeMelika. Ngokuba phela ayikho enye indlela nxa ngabe kuyabe sekuvinjelwe ukuthi iPhalamende yeMelika ikwazi ukubheka lokho okwakusenzakala. I-Supreme Court ingavimba lokho kuyabe sekusitsho ukuthi upresident usenziwe waba yinkosi engekho accountable to the American people via iCongress. ICongress phela yiyo ebekwe ukuthi ikwazi ukuhlola lokho okungabe kungasuthisa abantu ukuze phela ivimbele izinto ezinjengazona lezo ukuba zenzeke njalo. Kuqakathekile ukuthi kuvele kahle ukuthi kwahamba njani ukuze kuvimbeleke kungaphindi futhi. Kungafihlwa khona lokho ukuthi kuzahlala kusenzeka lo munye upresident kusasa uza kwenza into efanayo. Ngakho ke angiboni ukuthi Supreme Court lanxa ngabe iyande kakhulu ngalabo abakhethwa ngama Republicans okuthiwa ngama conservatives ukuthi ngavimbela ukusebenza kweCongress ukuthi ibheke ukuthi umonakalo lo wavela ngathi ubangwa yini ukuthi uTrump yena wenzani kukhona lokho.
Kuyini kahle kahle uTrump angafuniyo lapho ukuthi kubonakale?
Into esatshwa nguTrump yikuthi kuvele ukuthi wadlala ndima bani kuleso sihlakalo sikamhlaka 6 January. Yikho akwesaba kakhulu ikakhulu njengoba efisa ukuthi aphenduke njalo eofisini ngevoti ka-2024 ukuze angene ngo-2025 mhlaka 20 January. Uyesaba ukuthi kusengavela lokho okumlimaza kakhulu nxa ngabe iCongress iPhalamende yeMelika engavunyela ukuthi ihlole icwaninge ikhangelisise ukuthi yena wadlala ndima bani kuleso sehlakalo lalokho okunye okwala andelayo emuva kuzama ukugenqula imphumela yokhetho lweMelika lubanjwe ngokwemthetho weMelika ngokweconstitution yeAmerica. Kungamlimaza kakhulu okungaphuma khona ikakhulu nxa ungatholakala ukuthi ulalokho akwenzayo okungalunganga.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Siziphethe ngebezihamba phambili. kubhubhe abangamashumi phose amathathu 27 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi abanengi bazadlala ikhisimusi besidla ingqweqo zomlomo kusasa ngenxa yokudula kwezinto lokutshabalala komnotho. Abaphila ngokuthengisa labo bathi bazadlala ikhisimusi besebunzimeni ngoba kungasela nzuzo abayitholayo. Wayengumhleli weZimbabwe Independent njalo eyintatheli izindaba elodumo u-Eden Witherell kaseko. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungameli Nkomo ngelifisela ikhisimusi elihle.